Silesifiso sokuthi alubana bebezaba ngabantu abazaba le approach etshiyeneyo laleyo ele 43 years yokubana abantu instead of ukusebenzela ilizwe, ukusebenzela abantu bethuthukise ilizwe, kodwa sibone abantu abasebenzela ukuzithuthukisa begcwale ngezimoto ezinkulu, abantu bedubeka kungalama ambulance, kungalamgwaqo. Kathesi sile problem yokuthi labantu abacabanga ngokuthi bona umnotho welizwe ngowabo, ngoba bona bengama cabinet ministers basebandleni libusayo. Sifisa ukuthi alubana bebezangenwa ngumoya nje wepatriotism, le loyalty to the country, belisebenzela ilizwe lelo.
Yikuphi okumqoka fuzwayo abamele bakuqakathekise nxa ungaqamba okunye kwakhona?
Engingakutsho kathesi, uma ulikhangela ilizwe leli lifile lunxuwa, akula migwaqo. Kathesi bengibuya amagetsi seqalisile ukube hamba, lowo babwethe amagetsi engahamba abantu bamfonele kangazi ukuthi wesitsho nini. So amagetsi seqalile ukuhamba, amanzi asilela, akugetshwanga amadamu ayeneleyo. Ungakhangela kudala besitshela ngeGwayishangani Dam. Uthi uyakhangela kwezemfundo, imfundo yethu iyawadeyili ngoba ababalisi kabaholi imali eyeneleyo. Uqede lapho uye kwezempilakahle, i-health system yethu ifile kakhulu, akula maphilisi, omongikazi ngoba kabaholi imali elesizoda, bayaphuma ngaphandle kwelizwe ngobuningi. Kodwa uzathola ukuthi umnotho nje welizwe usungama individuals, ilizwe lona ngokwalo ukuthi kade singatezembiwayo ziya ngabi. Simbonile last time ulo mfundisi lo okuthiwa ngo Hubert Angels, ukuthi yena ngokufixa amadile kalobabo phethilizwe. So sikhangelela ukuthi ngabi instead of ukuthi bebetshontshela abantu besebenzele abantu.
Ekukhetheni amalunga ekhabhinethi lapha abaphathi ntambo, ubona umnangagwa elakho yini ukukhetha labavela kubandla eliphikisayo ele-CCC, kumbe kwamanye amabandla aphikisayo, kumbe sibone ekhetha umuntu ozimeleyo nje ongela hlangothi?
Kungenzeka, kodwa nothi kathesi. Kathesi kangikhangelelanga ukuthi engathatha kwabebandla eliphikisayo ikakhulu i-CCC, usengathatha kulabo odasebenza labo kuPollard. Singathi abazimeleyo, kunzima ukuthi sithi abazimeleyo ngobani, ngoba umuntu uyabuye ngani uzimele simbone segaxile ilembu labo abaligaxale leli lembu balehlukeneyo. Sakubona lokho ngomthula, abantu bathi hayi is a professional, kodwa hayi kwacaca ukuthi hayi ube lilunga labo. So kangikhole ukuthi singaziqila sithi singabona umuntu esingamjayelanga ukumbona ebandleni labe gijima sibe sesithi ube ngasilolunga. Iyabe lilunga esenza lokhu lalokhuyana esingakwaziyo. So yike mna engikukhangeleleyo ukuthi hayi uzathatha ebandleni lakhe.